Yebo mfowethu Chris, ukuthi amahofisi ethu engathathwa ngamabutho lokho kungayenzakala sibili ngoba phela babephethe imbhobho thina asilayo imbhobho. Njalo thina asiladlame lo ukuthi singabulala abanye bethu abeZimbabwe angazange isithe ezivela ngaphandle kwelizwe. Sokusobala kuwonke umuntu eZimbabwe ukuthi vele okhuphe ngotitisi bakabani. Njengoba ubonile amabutho mfowethu Chris, amabutho efike eHarvest House ehlithini headquarters yethu eHarvest House isenzakalo leso sihle satshengisela ukuthi isibongo sabokhuphe isibongo sakhe esamaqiniso kwezombusazwe ngesakobani isibongo sakhe ngesakonkwena ye njalo ke yona lo umbuzo vele besike sathola abanye ade besinqeba indlebe ukuthi hayi bayeza ngakini kobulawa ekhona ngale kodwa siyakwazi phela ukuthi vele bazabuyaze bencedwa amabutho njengoba vele uMakhuphe wayevele ecatsha ngendaba zokuthi yena uhlukuluzwa ngomhlobo thina sasivele sikwazi ukuthi hatshi uKhuphe usebenza labantu bakamnangagwa yikho vele sasi singamfuni lapha kobulawayo uKhuphe wayengumuntu owayelwisa abantu abephathi ungananzelela Chris uKhuphe uvele kukalutshwane umuzwa echothozi uhulumende kamgabe kodwa emaphepheni wayegcwala emaphepheni ngokulwisa abanye asebenza labo so khonokho vele akusimangalisi akusimangalisi ukuthi bengabuya bezothatha amahofisi into engiyaziyo engikwazi eqiniseni izuthi kabalalungela bazancediswa ibona labo manje esikwazi ukuthi bangutitisi bakahulumende lo okhokhelwa ngamabutho
akhona yini amalunga ebandla lenu athi asehambe kucele le MDCT
akekho sekhulume ukuthi uzasebenza lo mama uMakhuphe njengoba vele sekusobala ukuthi ngutitisi wehulumende kamnangagwa angikhole ukuthi bazabe baningi abangakutsho khonokho ukuthi sebesebenza lo Khuphe hayi angikhole ukuthi bengaba ningi okwakathesi ayisilabo yizero njalo singakhangela imbali imbali yakobulawayo imbali yemathebelelende imbali kamthwakazi sizananzelela ukuthi akekho umthwakazi okwanileyo sibili ekhanda ongaziveza egcekeni atsho yena ukuthi uchelesile ukuthi usebenza lalabo abahuquluzi benotho lalabo ababeyibo ababekhokhela amabutho ombhuqazwe angikhole ukuthi kungayenzakala khonokho kungayenzakala into enjalo okwamanje